Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga u-Ivan Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka-27 Zibandlela 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
senga umhlangano wethu owaphakathi siwenza endlini yomuntu, amapholisa vele alamvumo yokuthi azokopha abantu.
Amalunga angamashumi amabili lasithupha 26 awebandla le-CCC abotshwa emzini weBuliriro asekhululwe ngesibambiso sebail esamadola angamakhulu angamashumi amathathu $30,000 ngamunye.
The United States strongly values our relationship with South Africa, to which the United States was proud to commit as a partner.
Umphathintambo ogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen useluqhivile uhambo lwakhe lokwethekelela eSouth Africa lapho aqhube imhlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lezokholo elidabuka enkayi kodwa elihlabela likwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga angamashumi amabili lasithupha 26 awebandla le-CCC agoqela ummeli weBuliriro edale lePhalamende umnumzana Costa Machingauta, lo mmeli omela imkhoba umnumzana Amos Chibaya asekhululwe ngesibambiso sebail samadola angamakhulu angamashumi amathathu $30,000 ngamunye. Abasolwa laba babikwa kuzamela bayezibika emapholiseni kanye ngeviki. Ababili babo asebekhulile, omunye oleminyaka engamashumi ayisishiyangalombili lanye 81 lo leminyaka engamashumi ayisikhombisa lambili 72 bona bakhululwe bengahlawuliswanga. Amalunga awe-CCC abotshwe esemhlanganweni endlini yommeli weBuliriro edale lePhalamende etheswa icala lokubuthana ongekho emthethweni kodwa balandula leli cala ngoba besithi babebuthene endlini okungasese hatshi emphakathini. Ngakho-ke kabephulanga mthetho. Bakhangelelwe ukubuyela kumthethwandaba kamantshi unkosikazi yeUGuy Dzula mhlaka-3 Nhlolanja ukwenzela ukupha amapholisa ithuba lokugqiba uphenyo lwabo ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxele unkosazana Precious Nomzamo Ndlovu, ilunga le-CCC opha umbono wakhe.
Okokuqala, angeke ngithi ukuthi siyajabula ngoba vele bekungamelanga bebotshwe ekuqaliseni. Ukubotshwa kwabo kumbe ukuswela kwabo ideyili kumbe ukufikelwa ngamapholisa besemhlanganweni wangasese osendlini yomuntu vele akukho emthethweni khona ngokwabo. Ngoba ku-Section 2 we-Maintenance of Peace and Order, u-Chapter 11 wakhona lowo khona, kavuma ukuthi amapholisa afike endaweni engasese abantu abayenzela kiyo umhlangano. Amapholisa ayanotifywa nxa ukuthi umhlangano upublic, kodwa nxa umhlangano wethu owaphakathi siwenza endlini yomuntu, amapholisa vele alamvumo yokuthi azokopha abantu. Ngakho ngeke sithi ukuthi siyajabula ngoba ukujabula kuthi ukuthi siyabe sisithi abantu laba bebelecala endifesibeni bebevele bengelacala. Kuyazisa ubuhlungu ukuthi ngu-2023 siyenze ingani kuthiwa yini kusayisikhathi sabosmith khona phana ukuthi abantu abakhululekanga ukuhlangana, abantu abakhululekanga ukwenza intando kazethu.
Kuyalethusa yini lini ukuthi liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu? yini wezombangazo
okwenzakalayo kumbe ngithi okwenzakeleyo akusekhisimithi ngoba siyakwazi ukuthi yiyo indlela izanu PF esebenza ngayo. Izanu PF ngiyabona ukuthi isiswele indawo kumbe ngiyabona ukuthi ngesilungu bathi ukuthi they are losing ground, they resort to their default setting eziyi-violence eziyikwethusela eziyiyo yonke indlela yokudwangudwangu nje ukuthi abantu bakhanye besesaba kodwa eqinisweni elikhona ukuthi abantu abayisaki abantu balesibindi njalo bazimisele ukuthi kusiye emavotini ezanu p f bazayitshengisa njengenhlala yenza bazayitshengisa ukuthi umuntu akakhethelwa into okumele ayenze, umuntu akakhethelwa ibandla okumele alisapote, umuntu uzikhethela ibandla alifunayo, umuntu ukhululekile ukuthi asekele ibandla alifunayo kumbe asekele umongameli amfunayo. Kuyafana lokuthi uthi uyintombi ushelwa lijaha nxa ungalifuni seliqale liwuthwale liswazi likukarabha ngokuthi ulivume ngentani, awethuki yena ma uyintombi ukwazi ukuthi awulifuni ijaha langikhona uzaliyana kuphela unjalo uthwalele ugoni. Kunjalo lezizalwane zezimbabwe ziyakwazi ukuthi khona izanu p f ilokudlwangudlwangu kodwa lokhu abakwenzayo kubathuki instead kubanika amandla lo mdlambula wokuthi bayekwanisa ukuyafika ekhethweni babakhiphe obhinya laba abasithwali kwenzile.
Unkosazana Precious Nomzamo Ndlovu lilunga lebandla le-CCC esixoxelayo esesabelweni sebulilima ePlumtree. Umphathintambo wogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen uselugqibile uhambo lwakhe lokwethekelela ele-South Africa lapha aqhube emhlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe ezigoqela umongameli Cyril Ramaphosa labosomabhizimusi. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Uhambo lwakhe lokuyasebenza amalanga amathathu kwele-South Africa, umphathintambo Yellen ungene zonke inhlangothi zomnotho ikakhulu lapho ele-South Africa elibhekane khona nelihlupho. Umhlangano oqhubela umphathintambo ogatsha lwezemali kwele-South Africa umnumzana Enoch Godongwana yiwo sunconywe zingcitshi njengoba usenzeka ngesikhathi umnotho wakwele-South Africa ubhekane lobunzima obukhulu.
The United States strongly values our relationship with South Africa.
Imelika iyabuqakathekisa kakhulu ubudlelwano bayo leSouth Africa njengoba lisazi ukusebenzelana kwethu ekutholeni amandla kagesi.
To which the United States was proud to commit as a partner.
Ubudlelwano beSouth Africa leMelika buphinde banconywa kakhulu ngumphathintambo wezemali kweleSouth Africa umnumzana Enoch Godongwana yena othe bafuna ukuqhubeke bubuhle bunjalo.
This is therefore indeed a momentous occasion.
Asiyathokoza kakhulu ngokwethekela kweMelika njengoba sisebenzisana endaweni ezifana le-G20 lakwezemali.
Including on making appropriate regulation standards for the financial sector.
Loba nje intatheli zingavunyelwanga ukungena emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo Yellen lo mongameli Ramaphosa. Umeli weMelika kwele South Africa umnumzana Ruben Brigett uthi ababili laba bakhulume kabanzi ngodaba lokusilela kwamagetsi kwele South Africa.
There is a frank set of exchange of views, very clear from both the president.
Kuphunyelwe negcekeni ngokuthi umhlahlandlela yokugaya amagetsi yangela ngozi emkhathini. Kwasala kuphela ukuthi kubunjwe indlela zokuthi lokhu kwenziwe njani.
How long does it take and how do you actually get there?
Isivumelwano sokusebenzisana ekuliseni ukubulawa kwezinyamazana zendle kwele South Africa laso sesinconywe zingcitshi njengento ezasiza kakhulu kulo hlupho olubhekane le-South Africa. Ngesikhathi abanye bathi ukwethekela kwakhe kunkampani yeMelika iFord Motor Company kuphe ubufakazi bokuthi liqinisile leMelika nxa lisithi lifuna ukudlelwano le-South Africa kwezomnotho. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Frank Legaba uthi lobanje bevumelene kokuningi akukho kutheni abakubona ngasolinye kudaba lwempi ye-Ukraine njengoba iSouth Africa ilokhu ingavumelani leMelika ekuthini iRussia kufanele banjwe ngamandla ukukhipha amasotsha ayo kwele-Ukraine.
Umphathintambo ogatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe wakubeka kwacaca ukuthi akekho ngabatshela ukuthi benzeni ngalolu daba.
Kusenjalo iningi lezamenza kwele-South Africa lithi selilindele kubona ukugcwaliseka kwezivumelwano ezenziweyo ukuze kukhandwe amathuba emisebenzi lokuqeda ubuyanga osobubhahile elizweni. Ngelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo.
Amantombazana athoba mine mbili 8 esikolweni se Dominican Convent High School e Harare asexotshwe esikolo besetheswa umlando wokusebenzisa okudakayo ikakhulu okubizwa ngokuthi yi-crystal meth. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo abasezikolo labagqiba izifundo lubikwa lusabalala okwethusayo elizweni jikelele. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Isisekelo selitshe elimnyama legranite elesikhumbuzo seHolocaust Memorial eBaltimore sibhalwe amazwi kaGeorge Santayana adume kakhulu athi labo abangakwazi ukukhumbula izehlakalo ezadlulayo kulengozi yokuthi bangaziphinda. Yikho nje usuku lukazibandlela 27 okwakhululwa khona inkamba lapho okwakubulawelwa khona abantu bohlobo lwesiJuda e-Auschwitz-Birkenau Concentration and Death Camp Complex ngo-1945 lukhunjulwa njenge-International Holocaust Remembrance Day. Umbhuqazo weHolocaust wabangelwa luhlelo lwamaNazi eGermany olwalubizwa ngokuthi Final Solution, lapho amaJelimana ayesithi alungisa khona udubo lwamaJuda ayelubiza ngokuthi yi-Jewish Problem, inkinga yamaJuda. Okwakungumbhuqazwe owawujonge ukubulala wonke amaJuda ayeyinzalo yaseEurope. Lolu hlelo lwaluchiyene lempi eyayiqhutshwa ngamaNazi. Yebo, uhlelo lwe-Final Solution lolu lwaluhamba phambi kwempi. Lanxa kwakulesidingo esiphuthumayo sokuthi iGermany iqinise amabutho ayo ayesempini ngokuthumela amanye, akukho okwasuswa enkambeni ezazibulawelwa khona amaJuda. Ekugcineni, uhlelo lwe-Final Solution lwabangela ukubulawa kwabantu bohlobo lwesiJuda abayizigidi eziyisithupha 6 million. Namhlanje, ngesikhathi uchuku olwenzakala ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili, i-Second World War, lusiya lufiphala emiqondweni yabantu emazweni amanengi, kuyanda ukwala ukwamukela iqiniso ngokwenzakala kumbhuqazwe we-Holocaust kanye lokutshintsha imbali nje ngabomo kukhulunywa okungayisikho. Kuyamangalisa ukuthi ngemva kweminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 kuphele i-World War II, lo mbhuqazwe we-Holocaust, abantu balokhe besala ukwamukela iqiniso njalo beqamba amanga ngokwenzakalayo kulo mbhuqazwe okungesinye sezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu ezilotshwe ngendlela ecacileyo. Kutsho u-Ellen Germain, isikhonzi esikhangelane lendaba eziphathelane lo mbhuqazwe we-Holocaust, a Bureau of European and Eurasian Affairs. Uqhubeke wathi, silezintaba lezintaba zobufakazi, ubufakazi obunengi balabo abasindayo kanye lokulandisa kwabafakazi abakhulula abantu ababe kulezinkamba zokufa. Lanxa kunjalo, ukwala ukwamukela iqiniso ngeHolocaust kuyaqhubeka. I-International Holocaust Remembrance Alliance ithi ukwala ukwamukela okwenzakala ngesikhathi se-Holocaust yimizamo yokucitsha isehlakalo lesi embalini. Ngokwenza njalo, ikuzama ukugxilisa amaNazi lokuzondwa kwamaJuda, iNazism le-antisemitism. Abatshintsha imbali yeHolocaust ngabomo bayakuvuma okunye okwenzakala ngesikhathi salumbhuqazwe. Kodwa bawushaya indiva nje ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela emaphephandabeni lasemisakazweni. Ukulwisana lokuphika iHolocaust kuyindaba ngoba yonke imizamo yokululaza kumbe eyokufiphaza amaqiniso alokho okwenzakalayo lokuthi ngubani owayelesandla kuyahlambalaza labo abasindayo. Kubalulekile ngoba kuqhubekisela phambili i-antisemitism. Kubalulekile njalo ngoba kungamemethekisa amalangabi obudlova. Kutsho uGermain, ukulwisana lokuphika iHolocaust kubalulekile ngoba kufaka engozini ikhono lethu lokuzwisisa lokufunda kumbali yeHolocaust. Uqhubeke esitsho uGermain, "Phinde futhi, isifundo esibalulekileyo leso umhlaba ongasifunda kumbhuqazwe weHolocaust."
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umhlaka 27 Zibandlela 2003 lilanga lapho umsakazi we-Voice of America Studio 7 waqala ukusakaza eZimbabwe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu jikelele besithi lumsakazo usunikeze abantu izindaba ezehlukenela lezo ababejayele ukuzizwa emsakazweni engaphansi kukahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuyiminyaka engamashumi amabili selokhu umsakazo lo waya emoyeni kweleZimbabwe, iningi lesithi liyathokoza ngokuphiwa ithuba lokukhuluma okusenhliziyweni zabo. I-Studio 7 isebenza iphansi lenkampani yomsakazo owe-VOA oncediswa nguZulu weleMelika ukusakaza ngendimi ezedlula amashumi amane emhlabeni jikelele. Isipha uZulu imibono engayameli icele njalo engasekeli loba iliphi ibandla lezombusazwe. Ukusungulwa kwalomsakazo kweleZimbabwe ngomnyaka 2003 kwasiza kakhulu ngoba weza ngesikhathi abantu behlukuluzwa ngukhulumende kamongameli Robert Mugabe. Ngesikhathi lesi amaphephandaba ayefana ne-Daily News ayesifa imibono eyayisola ukhulumende ayevaliwe phansi komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Abezombusazwe bathi osekwenze iStudio 7 yabakhona lanamhlanje ukuba ipha imibono kuZulu ingelacele elisekelayo. Umnumzana Gift Osalo Siziba oyebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uthi lumsakazo usuncedise kakhulu ukupha uZulu izindaba eziveza mgceke ngesimo esiseZimbabwe.
Amhlophe kumsakazo ke weStudio 7 ngomsebenzi omuhle kakhulu owenzakalayo. Mina ngaqala ukulalela umsakazo ngimncane, ngingakwazi ukuthi lami ngizaphithuwa. Ngamanye amalanga ubana ngikhulume sokuyithakazelela lani labalaleli bonke iZimbabwe yonke jikelela kwezindawo, sisithi amhlophe iqhubeke ke ngalokho elikwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU-PF na othi iStudio 7 ayifunde eminye imisakazo.
Ungumsakazo olalelwa ngabantu beZimbabwe abaningi lapho okungafinyeleli khona umsakazo, imisakazo eminingi yeZimbabwe. lisakaze lingameli uhlangothi oluthile.
Lokho kugcizelwe umnumzana Witness Dube oyebandla le-MDCT.
Thina njenge-MDC siyayihalalisela i-Studio 7 Voice of America for iminyaka engu-20 isebenza leZimbabwe. Lokho sokusiphe amathuba okuthi sikhulume imibono eminingi kakhulu engatholakaliyo kuma state broadcaster.
Kodwa umsekeli kamphathi Ntambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Barata uthi kumele iStudio 7 isebenzele kweleZimbabwe okusemthethweni.
The problem we have with Studio 7 or Voice of America is that it is a propaganda radio station, it's a pirate radio station.
iStudio 7 isakaza iseWashington DC yasungula umsebenzi wokusakaza eZimbabwe ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukupha imibono yakhe ekhululekileyo ngesimo esiselizweni kungakhathalekile ukuba abasembusweni bathini. Yaqala ngokusakaza ngolwimi lesiNgisi kusukela ngoMvulo kusiya olwesihlanu maviki wonke. Yazothi ngemva kwenyanga ezintathu yangezelela inhlelo zayo yaqalisa ukusakaza ngolimi lwesiShona langesiNdebele. Izinhlelo zayo lokhu izengezelela eminyakeni osokufike kuzinga lokusakaza lasezinkundleni ezijakazelwa nguZulu ezinjenge-WhatsApp, Facebook, YouTube nezinye. iStudio 7 ngesikhathi iqala ukusakaza kwakule minye imisakazo eyabakhona eyayifana labo-Shortwave Radio nabo-Radio VOP, kodwa namhlanje yonke le imisakazo kayisekho, kodwa yona lokhu iqina isiya phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lathi abasakazi be-Studio 7 siyajabula ngempela ukuba silani balaleli bethu sifikisa iminyaka engamathumi amabili. Siyalibonga ngokuhamba lathi kulumango, njalo kasiqhubekeleni phambili sisonke sisenza njalo.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Was a Friday kuliviki sileqembu lezokholo elidabuka eNkayi, kodwa elihlabela lilikwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Leli qembu selethule idlalade elitsha lesihloko esithi ukufa. Untungamile Inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Sacathulayo mpela nanko phela leli lidlaladelalo lakuqala. UDelight Ncube ngomholi waleli qembu.
Ngidabuka eNkayi, siqale ukurekhoda i-album last year. I-album esinayo okwamanje isebenzela phezu kwe-album yesi-2. Ukuqala kwami emsikulweni ngiqale ngo-2018, yikho lapho bengisinirekhoda khona ama-single track.
Aba nga
bafuna umculo wenu Ncube bawuthola njani, uthengiswa ngapi?
EGoli ukhona, naseZimbabwe ukhona, eBulawayo loba kuphi lapho ufuna ukuthi uthole ama CD uyakwazi ukufinyelela khona. Ikanti ke uma ungafuni CD uyakwazi futhi nokuwadownloada ku YouTube lapha W Media amakhola enkosi, i-title ibhale ukufa, uyazithola zonke ingoma khaphana, album yonke iphelele.
Chaya amagigi emcimbini efana lemtshato leminye echiyeneyo balithola njani abantu?
Bakhumana khona lami khona lapha kuWhatsApp kunumber ethi 0843176577. Ikanti ke nakuFacebook siyatholakala amakholwa enkosi gospel group, sine group lapha.
Uphuma ke enkundleni uDelight Ncube leqembu lakhe le amakholwa enkosi ngale.
Iqembu eliphuma enkayi elithiwa amakholwa enkosi abahlabela ezokholo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela uhambo lweziphathamandla zeMelika ezwekazi le-Africa, unkosikazi Janet Yellen nonkosikazi Linda Thomas Greenfield, kanye lokufikisa iminyaka engamashumi amabili Studio 7 yasungulwayo. Singakehlukani zihlobo, sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga angamachumi amabili lasithupha awebandla le-CCC abotshwe emzini eBudiriro akhululwe ngesibambiso se-bail samadola ngamakhulu angamachumi amathathu, $30,000 ngamunye. Umphathintambo wogatsha lwezemelika wezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen useluqhibe uhambo lwakhe lokwethekelela eSouth Africa lapho aqhube imihlangano ehlukeneyo leziphathamandla zalelo lizwe. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besileqembu lezokholo elidabuka enkayi kodwa elihlabela likwele South Africa elizibiza ngokuthi amakholwa enkosi. Sesiluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ntambama ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Belilalele umsakazo we-Voice of America Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.